Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini ebulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mkasa uthi lanxa bengamiswanga ukusebenza, imigoqo emitsha le iyabathinta ngoba sebeswele abathenga impahla zabo ngobunengi.
Sisendaweni ezisemthetheni sithengisa sisebenzisa ibhayilo yethu ye-City Council. So ozikhathi zokungena lokutshayisa kade kungakazi affecti kangako, siloko sisebenza ezi-normal business. But kuza sikhathaza mbijana ngoba izitolo sezizavalwa masinyane. So ama-customer yethu azabe sesiba manlutshwane ngoba abantu bayasebegijimelwa ngemakhaya. Okuthi khona lokho kade sisithi ngama-last dying hours. Ntambama yikho lapho esithola khona ama-customers asekwathola njengokuba kade siwathola kuqala. But njengenhlanganiso sikhangele siloko lathi siyudlebe, siloko si-conscientize ama-informal traders ethu ukuthi e-comply ngakhona lokho ama-regulations, uku-sanitize, ukugqoka ama-maski, ukuba laku-social distance ukuthi bengaminyani noma bethengisa noma bethengisela ama-customers. We sympathize labona labo kuba affectayo like ama-big shops.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi ukuqiniswa kwemigoqo le kuzathwalisa izisebenzi amagabha avuzayo.
Sinanzela kakhulu yilezi ndawo zokudlela ukuthi ama-restaurant, yizo sibona ngathi zizaba affected kakhulu ngoba nxa sezivalwa masinya imali kuma-restaurant isikhathi esiningi ibingena ngcono nxa abantu sebetshayisile imisebenzi sebeziphumulela. Kodwa njengoba sokuzavalwa ngo-6 kutsho ukuthi sibona ubunzima obokuthi inzuzo sizobe isangena, sibe bathola imali. Ngokunjalo sokule ngozi futhi yokuthi lezi sebenzi sezizahola nzima. Sinanzele futhi ukuthi kule ngozi yokuthi izisebenzi lazo ezinye zingamisa umsebenzi. Sinanzela futhi ukuthi la ngapha kuzakhamisi i-90%+ yabantu bazisebenza. So nxa sokulala imigoqo ekhona iqondile sibili, kodwa-ke sitsho abantu bazathwala nzima ubana baqhubeke bephila lula ngoba inzuzo sibalahlekele. Phezu kobunzima esilabo, impilo yokuthi ibuya kanye ngedlula yedlule, kodwa iqinisweni imali lakusasa ungayisebenzi. Esingakutsho yokuthi kuphela singabekezele kwalesi sikhathi, sicele enkosini ukuthi siphathise, kodwa sikucela ukuthi abantu khona okufakiweyo okufaka nala amaqhela ama-mask, okugeza izandla kuphela, okunanzela ukuthi singaminyana. Sikuhlonipheni ngoba singakuhlonipha lo mkhuhlane uzaphanga wehle, qhubeke futhi sibuyele ku-normal business yethu. Sizwile njalo izisebenzi ukuthi lezi ezisebenza sizinengi kakhulu ezingoku-essential service, sokufana lazo ziqunywe nge-50%. Kodwa kule ngozi yokuthi silamanye amakhampani esiwaziyo angabe lokuganga okuthila sengathi hayi lina kuli-50% njengoba kulifika belingekho pheya khona soyilithole, sokuzaafekta kwizisebenzi lemuli zabo kulawo makhampani anjalo. Kodwa bese siqinisa futhi ukuthi amakhampani anjalo cele ubanakhuzeka, nanzela ukuthi le asiyo ntando yomuntu yomkhuhlane, abavumele behloniphe isinqumo esifakwe nguhulumende, kodwa kungaafekti iholo labantu. Lezo yisicelo esilaso kubaqhathi bethu.
Asizweni umbono kasomabhizimusi umnumzana Joseph Juma olilunga lebandla lezanu PF ngalolu daba.
Okwakhathesi iziqondiso lezi kazibulali kangako amabhizimusi ngoba silokhu sivunyelwe ukusebenza, sisebenza ama-hour athize kusukela u-8 kushaya u-6 o'clock. And nxa ngikhangele vele amabhizimisi amaningi ebesevala masinyane ngenxa yalo kade sokusenzakala okwezigebenga lezi bese zihamba zidubula abantu zisenza lokhu lalokhu okuthiyeneyo. Yinto esikhangelela ubana kumele kwenzakale ukubana sisenqabele ubana umkhuhlane lowo ungamemetheki, ugcine njalo usisithwalisekala uklubhu. Njalo ngixwayisisa futhi ubana ngabe uhulumende uyakukhangela especially abantu laba abanye ama-restaurant nama-takeaway abavumeli ubana behlalise abantu phansi as long as besenza konke okufunakala ukubana kugcine impilo zabantu lokale sokuthi kona ama-standards awe-WHO. Aphinde akhangele futhi even amabhizimisi lawa amabhawa lawa ayimploya abantu abaningi asehlezi isikhathi eside lokhu evaliwe, kuyalimaza khonokhwana. Ngabe uyabavulela, akhangele konke lasema-casinos ama-gambling houses avule khonaphana nako abantu as long as begcina iziqondiso ze-WHO kuhambe kunjalo ukwenzela umkhonomi ungagcini lawo usukholapsa totally.
Inhlanganiso yabo somabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers ibikwa isithi kufanele uhulumende achasise ukuthi imigoqo le izathatha isikhathi esinganani ukwenzela ukuthi behlele kuhle umsebenzi wabo. Kodwa inhlanganiso le itshayele uhulumende ihlombe ngokuqinisa lezi ziqondiso isithi kufanele njengoba inani lasebehlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lilokhu liqansa elizweni. Ngimele i-Studio 7 ngikhonapha e-Washington, ngingusithandekile Mhlanga.